Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukutshengisela kwabakumsebenzi wezempila kahle kungene kusuku lwesibili lamuhla. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023.
Sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abala kudla, abala mali. Imali abaziholayo lalabo abasebenzayo azithengi. Izibhedlela zila mithi, akula manzi, akula magetsi, into yonke le mali ayisebenzi. Yena lawo ma-RTGs abawatholayo.
Kodwa abatsha bebandla le-ZANU-PF bathi ziningi inhlelo uhulumende asezifezile.
Okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo Crow.
EleZimbabwe libikwa ligcine isiphepheli ezizinkulungwane ezedlula amashumi amabili lengxenye ezabalekela umumo emazweni afana le-DRC, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukutshengisela kwabakumsebenzi wezempila kahle kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Lanxa izisebenzi zikhala ngokwethuselwa umqhashi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi labanye abakumsebenzi wezempila kahle namhlanje batshengisele isibhedlela esikhulu esePhayirenyathwa bethwele amabhakani bebhoda ngesibhedlela lesi behlabela besithi iholo labo aliseneli lutho. Basuke lapho besiya emahofisini awe Health Services Board HSB lawo aduze lesibhedlela, njalo lokhu bekusenzakala amapholisa ebukele. Ekhuluma lezisebenzi lezi unobhala wenhlanganiso emele izisebenzi zezempila kahle eHealth Apex Council umnumzana Lloyd Zarawu uthi akula okuphuma emhlanganweni wabo le-HSB izolo. Uthe ezinye indaba afuna zilungiswe ngezeholo, isimo sezisebenzi ezibhedlela lokuba bethole imfanelo zokusebenzisa ezibhedlela. Hambani liyetshela umphathintambo wemali ukuba engahambisi ithi izinto zihlelekile. Ungakutsho njani ukuba izinto zihlelekile wena ule mali yethu? Kutshoni lokhu wena ule mali yabantu? Lokhu ikusithethisa. Ungakutho njani wena ukuba ule mali thina singaholanga? Kutsho uSarayi. Uthe njalo uhulumende kabaqakathekisanga ngomsebenzi abawenza ngesikhathi se-COVID-19. Uphinde wasola labo abangafuni ukutshengisela isithi.
So ndopataka shika ipapo inezi.
Lokhu kubabisela emuva.
Ishoma shoma madu. Ende. Ndowani matriputonzira tsitsi kufunge because vanilava varikuenda.
Ibo abantu esibazwelayo. Abantu laba minyaka yonke bayahamba besiyasicebela minyaka yonke. Bona bengelalutho. Ngakho ke ngithi lingesabi lutho, kutsho uSarayi. Uqhubeke sithi uhulumende le-HSB kumele akhulume labo abanikeze iholo elingcono kulokuba azithulele nje. Inhlanganiso ye-Health Apex Council ifuna ukuba isebenze esihola imali encane siphiwe amadola afika phose inkulungwane $840. Asenelisanga ukukhuluma laba HSB ngoba umholo wabo uDr. Paulinus Khosana ube engasabela ucingo. Kusenjalo ukutshengisela ukwenziwa ngababalisi kuyaqhubeka besithi ukungengezwa kweholo nguhulumende akubasizi. Elinye ilunga le-Progressive Teachers Union PTUZ uNkosikazi Phyllis Thole uthi ababalisi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba bethwele nzima.
Ngendlela umumo oyiyona kathesi ama civil servants ogoqela ababalisi laba lamanesi kufanele vele ukuthi kathesi ngabe kabaye emsebenzini. Kufanele sibili ukuthi bathi tools down, bastrike, bahlale ngekhaya ngoba uyazibuza lokuthi vele bahamba ngani emsebenzini ngoba yonke into isifakwe ku-US dollar. I-transport kathesi kuhamba emsuke endlini usiye emsebenzini lido idola idola lakho na kawuliholi ukuthenga yonke into ofuna ukuthenga nje isiphegwe kudola kodwa bona bahola iRTGS okungahambelani le lokwenzakala phandle
ingcwethi ezicubona ezomnotho zithi abantu abasenelisi ukuziphilisa ngesimo somnotho esiselizweni iningi libhekane lendlala osokusenza abanye bathi uhulumende ka-Ian Smith wabahuquluzi wawungcono kulokamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ikhuluma endaweni ebekwamaqhawe izolo uMnangagwa ukuphikile lokho esithi uhulumende wakhe ungcono kakhulu ngoba abantu bekhululekile ukuziphilela ngcono bengancindezelwa lokwakubandlululwa ngimele istudio 7 ngiseHarare uMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa eHelen Suzman Foundation ibikwa isibhalele emthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende weSouth Africa esokumisa ukusebenza kwamaphemithi aphiwa izizalwane zeZimbabwe aweZimbabwe Exemption Permit ZPS. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kwelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi la. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshela bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwamaphemithi la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Ne bazozithola sebesebenza bengela amaphepha beqilibezelwa kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
To Zimbabwe, that is essentially unchanged from the country that they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation selamukelo kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye lendawo yokuziphilisa.
Minister of Home Affairs terminate amaZTP azange sakonsulta ethina ezamaZTP holders. Engathi kungakonke kungahamba kahle siyawadinga lawo mapermits.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi kuvela kuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezimota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziwe ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyikuhlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli njengoba isikhulumeli sikampati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya besingakaphenduli imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza abalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakazi. Umphathi Ntambo walolu gatsha uMnumzana Aaron Mtswaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazeribe uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations as to
iSouth Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe lalowo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008 kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melistulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
LeZimbabwe libikwa ligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezedlula amachumi amabili lengxenye i-22,568 ezabalekela umumo emazweni afana le-Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Abekhomishini ebona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR bethule umbiko izolo besithi eZimbabwe kulabantu abaphose befike inkulungwane ezilichumi 9807 asebaphiwa imvumo yokuhlala elizweni njengeziphepheli, kuthi abazinkulungwane eziphose zifike kwezilichumi lantathu 12761 bafaka isicelo sokuphiwa ingwalo zokuba isiphepheli. Phakathi kwabo isilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-74,000 ngabadabuka kwele-DRC, belandelwa ngabedlula ichumi ekhulwini 11% abadabuka kwele-Mozambique. Abe-UNHCR beyethulela umbiko kunanzwa usuku lwe-World Refugee Day bekhuthaza amazwe omhlaba ukuhlonipha ilungelo leziphepheli. Iningi labaphephela eZimbabwe lihlala enkambeni eTongogara Refugee Camp esigabeni seManicaland. Kunjalo nje, eleBotswana lethule umbiko othi lizaqhubeka liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ingwalo zobuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazizathu eziqinileyo. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga leziphepheli izolo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify. The growing number of people who are recognized refugees in neighboring countries.
Asinyeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya ukuba iziphepheli kwamanye amazwe bekhishimela kithi. Yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina isiphepheli, hathi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi isiphepheli esifika ikhulu esidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. Abe-DRC laba babekhala ngendlala, kodwa eBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba isiphepheli ngokugcweleyo. Kusenjalo kusele isiphepheli ezinlutshwane kakhulu esidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweza emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. Court yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lokho simelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla kula nto abayenzayo. Kodwa iUnited Nations lugatsha olungabe luyasiprotekta, kodwa it seems United Nations is now political. Isisetshenziswa ngama-politician to achieve their political agendas. So there's no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlakela seluqala uqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisibanzima. On daily basis abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzonzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esiwunzima ndoda kakhulu. Besicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede, ngoba hey, situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle, sila abantu abethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose isiphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka 2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Live talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha abadabuka eZimbabwe abaseMelika. Okwamanje kuhlelo olweMandela Washington Fellowship olubizwa njalo ngokuthi Young African Leaders Initiative YALI. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni ukuthi bebhalisele kuyavota ngomnyaka ka-2023 bekhuphe uhulumende osembusweni ngoba isehlulekile kuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ilokhu ikhuphuka ezitolo, abonge labongikazi sebekhalela imisebenzi njalo iningi likhala ngokucitshwa kwamagetsi lokuvalwa kwamanzi mahlayana. Umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC esigabeni sakoBulawayo, uthi uhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF ubhidliza ikakhulu impilo yabasakhulayo.
Sibe le program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula amayouth awesowethu asukuma ngobuningi bawo elwisa i-apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu. Lokhu kwayenzwa ngabantwana ngabontanga eSouth Africa. Yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama-youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu, elakusasa elabantwana bethu. Sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni, sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe. Sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote, ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abala kudla, abala mali, imali abaziholayo lalabo abasebenzayo azithengi, izibhedlela zilamithi, akula manzi, akula magetsi, into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo. So lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise, but thina njengabatsha, njengabontanga esikwaziyo ukuthi laba bantu laba lo mnankagwala eZANU-PF bamosha impilo yethu eyabatsha. Impilo emoshakalayo ayisiyo yabantu be-CCC kumbe abe-opposition kuphela. Abatsha abakuZANU-PF labo badubeka njengathi, kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani, ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle. Abakwaziwe kutshontsha. Njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iSoweto uprising eyenzakala eSouth Africa. Sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela, making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota. Ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Lowo umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC esigabeni sakoBulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana Khudakwashe Mavula Musaka.
Ama-youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ufulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebakreatele i-environment ukwenzela ukuthi labo benze amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona, yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatshi, ayisikho. Ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala lendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iyarevitalizwa kathesi sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima, bethi belima okutshiyeneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokho kusegcekeni, ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi, amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengomzekeliso eBinga, kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo. Abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo. konapha ku district abanye baphiwe amabhoti amankalakati amabhoti ngohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ukuthi bezithuthukise. Konapha ngunike nje umzekeliso webhinga, kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwe. Wahamba ewanke lapha emakhelwane ama-power station maningi, ama-power station asevulwa. Ukhangele echivu kona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha echivu. Thina khonapha ebhinga sibe senzela igwayishangani demu inkalakata yedamu. Sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi ebhinga futhi amanzi la ehambe straight eyokobulawayo, futhi eqala ethelele lapha ebhinga siyenze i-irrigation yethu silimi. Abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti. Kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke, laba ababe-3PC laba, futhi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla le-ZANU-PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye, yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi, i-ZANU-PF ithi silinika ukuthi linaliyezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu le-ZANU-PF linika abakhulileyo, abagugileyo under i-social welfare ekahulumende. Abasakhula abaku-ZANU-PF bathola umbono owe-ZANU-PF bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa, bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo okuchiyeneyo akula ophiwa yi-ZANU-PF. Abe-3PC basibabonayo bayesaba even ukuyethatha izimali kumabhenki bathi ngokwe-ZANU-PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela, besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abe-ZANU-PF kathesi ungathiwa kule misebenzi evukayo sebegijima abe-ZANU-PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala ebhinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi, ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isanda kuvula eyinye elubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme ikotko belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngahambe endawo jabo lusulu besupply province yonke idla ivele ebhinga, bayazisebenzela abasakhulayo. Kathesi ushangani lo engimtshoyo, abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abe-ZANU-PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-3PC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-3PC asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni, asikhangele nini sikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lesebenzelana labe-ZANU-PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha ebhinga. Sithi muzethu belekamwibiya tuyakebiya inyika yesu muphathi wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Lo mnumzana Khuda Kwashe Mavula Musaka, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF ebhinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekhalonga esiyabhuwa. inzwisa yomculo ka Itayi Bokosha owazakala ngokuthi Man Eye esake saxoxa laye khonapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukutshengisela kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngokungayi emsebenzini kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi bebhalise ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ngoba besithi uhulumende okhona useyehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Ele Zimbabwe libikwa ligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezedlula amatshumi amabili lengxenye i-22,563 ezabalekela umumo emazweni afana le-Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.